kuliqiniso ukuthi khona lokho kusho iAfrobarometer vele abasha abakuthakazeleni ukubuswa okwenziwayo eAfrika phose wonke nje amazwe eAfrika abasha ababuthakazeleni yikho uthola ukuthi amabandla aphikisayo amaningi ajayele ukuthi khona kwande abantu abasha ukuthi abantu abadala basale bekuwona lawa abusa kabi ngoba bona kuyikuthi kungenzeka ukuthi kungaba yikuthi bakujwayela vele ngesikhathi izona ezinjengezikhathi ze-colonization izikhathi zabo-Smith ukuthi baphile ngendlela eyokuncindezela yona le abasha hhayi vele kabahambisani labo
ucwaningo lolu luveza njalo ukuthi abasha emazweni amaningi e-Afrika abangeni kakhulu kundaba zokuvota kumbe ezombusazwe lokhu likubona kunjani eZimbabwe
ye abasha bathi kenjalo kujwayele ukuthi kube yingxenye yabo abaphatheka entweni zokuvota ezomba ngaze kabangeni vele kuzo okuningi kakhulu babanyampiswa ludlame olwabe lukhona ukutshaywa kwabantu ukubulawa kwabantu into ezifana nalazo nalezo
umbiko lo uveza njalo ukuthi abatsha baqakathekisa kakhulu indaba zokuswelakala kwemisebenzi kanye lezomnotho ukwedlula indlela uhulumende aphatha ngayo umbuso kumbe ezombusazwe lokhu likubona kusenzakala lakho eZimbabwe na
iye kuyenzakala eZimbabwe kakhulu ukuthi abatsha bacine bengathi bakhangele kakhulu ngokwemisebenzi leminotho yiku uthole ukuthi abatsha bacina sebesenza even izinto abangakholelwa kizo kufana leZimbabwe nxa uthole omutsha kuthiwa usekela ibandla elezane kusuke kwesikhathi sokuyindlela yokuthi ufuna ukuthi aphile